Lanxa udaba lwegcikwane le-coronavirus lusekudwini emhlabeni jikelele njalo seliqhamuke kuleli, iningi lezakhamizi emaphandleni lithi lisemnyameni ngalo kanye lokumemetheka kwalo, kungakho lithi kuyadingeka ukuthola ulwazi. Unkosikazi Betty Nyathi ohlala eNkangala eStezi uthi babhekane lodubo lokusilela kolwazi ngaleli gciwane ukuze benelise ukulinanzelela lapho lithe laqhamuka.
Lapha silohlupho lokuzwa ngomkhuhlane okuthiwa yi-corona. So asikwazi ukuthi ngangumkhuhlane bani njalo uyenza njani. So besifisa ukubana sibe kwazi ukuthi lanxa sibona omunye umuntu eselawo ukuthi sizabona njani ukuthi yiwo yini. Njalo asilangcazelo eyokuthi khona kumele siwunanzelele njani. Siwubala siwuzwa kuma-WhatsApp lama-village workers. Asiwabona ukuthi basicase ngalowo mkhuhlane.
Esine njalo isakhamuzi esitezi unkosikazi Silibaziso Khumalo uthi njengezakhamizi badidekile ngaleli gciwane le-coronavirus.
Siyawumangala umkhuhlane obuya one time usubambe umhlaba wonke. Avela kazange siphiwe vele woningi ukuthi kuba nje nokuthi sizivikele njani vele kasitshelwanga. Siphuma ukuzwa ukuthi sokulo mkhuhlwa amabhoda asevaliwe sokuthi kungathangani. Nasisakwazi kambe kulo umhlaba nje njengoba nje abantu behlezi bebuthana. Akusamelanga sibuthane. Sizwa kutsho njani?
Unkosikazi Nelly Ndlovu uthi ngaphandle kokuthi bathole imfundiso ngaleli gciwane bazathabalala emakhaya ngenxa yokuswela ulwazi.
Sesichana amakhanda konapha suyahlangane lomzalwane uthi sabona akuniki ihlombe asisakwazi ukuthi kumbe amahlombe lapho ezandleni lapho kulapho kuphuphuma khona leyo nto kumbe kungapi njoba lo hulumende kasitsheli lutho uphonga uzithulela njenge-AIDS le yabuya yaqeda abantu namhla isibuyi i-AIDS yesibili kasasitsheli njalo hayi sizaphela.
Uhulumende sekumele athathe amanyathelo okufundisa uZulu emaphandleni ngaleli gcikwane, kutsho unkosikazi Nomvula Ndlovu esitezi.
Ngiyamangala ukuthi ngathishiwa uhulumende angathi sizwa ikhorono leyo esingayaziyo ayekele ukwenza ikhampeni. Abantu kwabakhe kathi basebenzana bakahulumende baphonga uhola behlezi bengahambe emakhaya lapha befundisa bechumayela ngayo. Hayi phela sizaphela sikaboni lama-posters asiboni lutho kuthi ngawo ama-posters asegcwele indawana yonke yasemathebeleni South.
Unkosazana PM Mangwekazi osakhulayo ophila ngokuthenga impahla kwamanye amazwe ezothengiswa kuleli uthi usesesaba ukuchapha ingcele ngoba engahlaselwa yileli gcikwane.
Sabanye siphila ngokuzithengisela sichapha amabhoda sibothi izinto zethu sizithengisela kodwa ngoba sekulo mkhuhlane lo sesesaba lokuthi siphume elizweni siyedobhadobha izinto zethu. Yikho thina esiphila ngakho, yikho esibhadala ngakho amafizi abantu abethu. Njalo thina sithi umkhuhlane we-corona lo ulapha kuleli eZimbabwe kumbeni lapha thina esitezi besingakezwa lutho ngawo besingakaboni lutho njalo asazi lutho besisacela ukufundiswa kakhulu ikakhulu thina ontanga.
Unkosazana Rosemary Moyo isakhamuzi semawane ukuthaza uZulu ukuthi aguqe athandaze kuNkulunkulu ukuze lo mkhuhlane utshabalale.
Siyakwazi ukuthi sisemhlabeni wezinto zonke njalo kule mimoya emibi siyanxusa lamanxusa amakhulu kubana singene siguqe sikhuleke simnxusa ubaba uNkulunkulu kubana yena asisize asivikele kulowo mkhuhlane esigabeni kumbe ngithi emhlabeni wonke jikelele ngoba kulezi ngane seSouth Africa kulezi ngane endaweni ezitshiyeneyo uNkulunkulu asilwele kuwo ngamandla kamoya engcwele.
Kusenjalo amanyathelo athethwe nguhulumende awuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus alakho ukudala ukuthi izakhamizi zihlaselwe indlala ngoba ukuhanjiswa lokwabiwa kwalokhu kudla emakhaya oqoqo yenhlanganiso ye-World Food Programme kumisiwe kuliviki. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesibili wazise ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqela yokukhonza emthato kanye lemidlalo. Izakhamizi zibuthana ngobuningi lapho ziholiswa lokhu kudla kodwa ukhansila wentepe Mnumzana Miklas Ndlovu uthi zizabulawa indlala xa lokhu kudla kungamiswa ngenxa yaleli gcikwane.
Nxa kungahanjiswa village by village abantu bababe balutshwana evillageni abantu bakhona bababe bengakwani even 50. So ngibone ngathi lokho ungasolve iproblem ngoba ungavela kuvalwe. Ah. Sesidala omunye umkhuhlano odluli ikorolo zadlubulala abantu masinyi. Siyaba sesibulawa ngama izithe ezimbili. Umkhuhlano wendlala lomkhuhlano wecorona yonke yabisibulala.
Umnumzana Gerald Mano wenhlanganiso yeAfrica eyiyobona ngokuhanjiswa kwalokhu kudla emaphandleni uthi basadinga indlela zokukwaba bengephula amanyathelo athethwa nguhulumende akuvimbela kumemetheka kwegcikwane lecorona. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo ubike izolo ukuthi sekuqhamuke umkhuhlane wecoronavirus kuleli. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.